ubhuti mina ndiwa ngikufishwa iminyaka esitshiyana ngayo. Umuntu engimbone vele esengumuntu osenza izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke uwangifundisa lesikolo, uwangincedisa ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empini ukuthi azange sibonane ngokuthi asendane ezehlukeneyo. Nangangishiya ngola yena wayese eZambia mos. But ngilahlekelwe ngoba yikho konke identifya lama-problem ekhona. Nangimlanda ngimcele ancede.
Belivelele zalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi kwangikhona kweZimbabwe?
Ngibona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngathi, but mina ngazalwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langayize kuye ekhaya waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasewenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, thina abanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuzwa imibuzo sibancane, siphathe esikolo, saba le-stigma kuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kana kwahle kwalikhuya kule ngqondo yokuyenaleyana ukuthi lawa abantu asebantu abalungileyo, salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hhayi, lokhu ananti vele esisotsheni uvele nqawo ukhuluma labantu abancenye, ngoba isotsha vele kalinxenye nxa isotsha linika i-command kumele iyithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini, wayengumuntu olenhliziyo enhle.
Hhayi, sithithi emulini bangumuntu osihlanganisayo, besibuthela time and again, bezibiza oyimbuthano nje kwemuli, sihlangane nje sixoxe, sishazane, sijabula. Yila lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India, abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa, kodwa abazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe? Semalungiselelweni?
Ngasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.